Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-15 Mbandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abadinga umsebenzi bobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani enhlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe kusemthethweni umsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantino Chiwenga kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga.
Sike sadingisisa ukuthi hambe ekuqatsheni kwabo bayaqatsha na ama-local, njalo eze-social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapha abasebenze kakhulu.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi amafikithali aheqiza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngomabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo.
Thina ku-constitution yethu eZanu PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba, yebo singabe singawusebenzi nxa ukuthi omama besingelaziningi, kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Imbongi elodumo u-Obed Dube usephendukile elizweni evela kwele Germany lapho ayenxuswe emcimbini wezimbongi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani ehlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe kusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ngenyanga edluleyo kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga. Inkampani Bowsted Beef ibikwa yaqamba amanga ukuthi sivule inkampani ye-CSC eyavalwa ngeminyaka engamachumi amabili lambili adluleyo. Akwazakali ukuthi kanti kungani linkampani yaqamba amanga ukuthi isivule i-CSC. Abanye abadinga umsebenzi batshele iStudio 7 ukuthi kusukela ngenyanga edluleyo bebesiyadinga imsebenzi khonale e-CSC kodwa bethole kuvaliwe. Omunye wabasebenza kulinkampani ungafunanga ukuqanjwa ngegama uthe ubelethemba lokuthi uzathola umsebenzi ngoba elolwazi lokuhlinza lokunye kwenziwayo kulinkampani, kodwa wadingisisa wathola ukuthi ngaphandle kokulibhutsha okuncinyane okulindawo i-cold storage ayivulwanga. Lokhu sikudaba olufanayo abacubungula ezomnotho welizwe bathi amafekithali ahiqiza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngamabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo. Umnumzana Kaustin Ngwenya ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe awancintisa kukhetho lokudinga umongameli e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD uthi wazibonela ngawakhe ukuthi amankampani ewangela kobulawayo alakho ukuthuthuka, njalo amanye aqatsha abantu ebemathubheleland aphinde athuthukise lezigaba lezi. Umnumzana Ngwenya uchasisa okunenge ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umnotho weZimbabwe udinga ukuthi abantu beZimbabwe babambane, babonisane konke lapho khona, njalo bavume lapho kubona khona ungane akuhambi, bavume ababe bephethe ukuthi hhayi lapha akuhambi kuhle, kodwa nxa kungaba lecebeleli elinye elingenziwa kwenziwe. Njalo lokhu sikwenza kuphela nxa kuyukuthi sibonisana labo bonabo abamabhizinisi, ngoba yibo abaku-ground ababonayo le ndingeko zabo. Nxa nginanzelela lalokhu esihlangane lakho esikuzwa kubo, there is light at the end of the tunnel. Besikhangelele kakhulu, sakhangela wonke ama-companies kusukela lawa alungisa izinto ayenza okugejwayo kanye lalaba abenza okwe-tourism besikhangele kakhulu kule company eyenza ukwakhisa isamende sesaxoxisana labo hayi basitshelile indlela ababona ngayo basibhodisa le phakathi kwekhampani yabo sibone ukuthi hhayi kuyabasebenza njalo sizwile labo nxa besitsho basibona hhayi kule improvement ekhona kodwa kukhona okunye okuthize abacelayo ukuthi kulungisiswe ukuze ukuthi bathuthukile siya phambili ikakhulu labo abalungisa into enjengesamende isikhalazo sabo esikhulu bekuyukuthi badinga ukuthi bancediswe uma-import lama-import ayesamende amaningi anjenayo elizweni okwenza ukuthi imakethi yabo icine ingani iyafiphala abagebha ikhoulu kambile sabona sibili indlela abasebenza ngayo sihlalisane basitshela labo ukuthi hhayi indlela abasebenza ngayo kusukusela ngo-2017 basebephakathi kohlupho olukhulu sebengena ezikweledeni eziningi kodwa kusukela ku-2017 kusiza ngapha phambili sebenelisile ukuthi babhadale izikweledi ababelazo njalo le sivuno sabo samalahle sesingezelelekile balamacebo kamacebo abalawo nxa bekhangela besenza ama-projections abo ukuthi kusiyaphela iminyaka emibili ezayo isivuno sabo sizabe sesiphindwe kabili konke kutshengisele nje ukuthi hhayi kuyathembisa
ongathi kunanzelele ngamankampani ebulawayo lawe wange ayaqhatsha yini abantu iningi emhlubulweni wemathebeleland likhala ngokungatholi imisebenzi lokubandlululwa kuyini elikubonileyo lapha kumankampani la
le ndaba oyitshoyo emsebenzi besikubuza sibili kwenye ikhampani size sadingisisa ukuthi kambe ekuqatsheni kwabo bayaqhatsha na amalokali njalo as a social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapho abasebenzela khona hhayi basitshelile sibili ukuthi hhayi ekuqhatsheni bayathatha ama-locals ale-community njalo balokuncedisa abakuncedisayo i-community ekhona kule mgodi ethize abayigebhayo ukuze i-community ithole amanzi ahlambulukileyo sibe le mbuzo okunye besebabuza ukuthi njengoba kugejwa nxa sebethe bagebha kuyini abakwenzayo kwenzela ukuthi umphakathi kumbe ngithi i-local community yakhonapho ingabi sezingozini ngoba sana senxa kugejwa kule magodi avulekayo kube lokunjalo kodwa hhayi basitshengisa njalo ukuthi hhayi bale programu abalayo bangagebha ngemva kwesikhathi bayagqibela sebegqibelile ke kube khona izihlahla abazihlanyelayo kwenzela ukuthi i-community ingaweli ezingozini kule improvement ekhona kakhulu kutourism khathi esiyenzakalayo but however balama-challenges abalawo ikakhulu enyamazaneni inyamazana seziningi ikakhulu kule ndlovu i-carrying capacity yendawo yabo yokugcina indlovu bale-carrying capacity ye-15,000 but currently sebe le ndlovu ezifika 48,000 ezikhona ndawo so kudala ukuthi kube khona ukugugudeka komhlabathi ngoba lezo ndlovu seziningi kakhulu njalo kube khona ukuthi sokusiba le-friction between indlovu le-community esingayibiza sithi yi-human animal conflict ekhona kodwa-ke ngenxa yokuthi kulo mthetho otshoyo owamazwe we-CITES ukuthi akula mvumo ukuthi kungaphongukubulala nje indlovu abasikubiza sithi killing ungazange kuvunyelwane amazwe wonke yikho baloduko khona kodwa hhayi bale mizamo ukuthi babambisane basebenzisana lamanye amazwe amazwe anjengabobotswana izambia kanye le-angola ngoba babambisana kukhokhonokho
lo-ke ngumnumzana Costin Ngwenya ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano we-pollard obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 ekobulawayo inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe liphansi kakhulu elizweni ngokunjalo ikhomishini ebona ukulinganiswa kwamathuba awebesilisa labesifazane ezimbabwe gender commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwe-united nations entity for gender and women empowerment iqhube umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe okuningi asikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 ekobulawayo.
Abanxuse kulumhlangano wemfundiso ngabesifazana abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ZANU-PF Citizen Coalition for Change CCC MTC Alliance labazimele bodwa unkosikazi Goret Mudzongo wenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment abayibo abaqoqela umhlangano uchaza ngohlelo lolu.
UN Women is committed to gender equality.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo lasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluza.
Umnumzana Dalobuhle Sibanda ngwekomishini e-Gender Commission esabelweni seMathebelelende. Yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje yikuthi bacebisane labesifazane ngokuqakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko ngoba kinathi ukuthi omama basilela kuma platforms awe decision making. So thina njengecommission, njengeZimbabwe Gender Commission, siyazama sithathela umsebenzi wethu kusekelo sethu sombuso ukuthi simile siyenze indlela ezijijiniyo ukuthi sibone ukuthi omama labo bayaphatheka kwimisebenzi okumbe kuma kuzihlobo ezijijiniyo lapho okufuna idecision ebamba bona umama mathupha.
Unkosazana Princess Khumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje yena ngwebandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu sifunda ukuthi khonaphana abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngobaba kuze baba yisibabazi indingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics. Sizikhulumele ukuthi sifuna ukubuswa njani, sifuna ukubusa njani. So you can see from the corner. Because before we are politicians, sing our mama song. So as our mama, as we say land pass mobuti, Lan Vela will land vanta, Lan Vela, before we are politicians, sing our mama song.
Oyibandla le-CCC unkosikazi na Khumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abakufundisiweyo.
Eqinisweni angiboni ukuthi kwabanye ukuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu ngobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama results sesizawabona sesiku ground ngoba yiwazasitshengisa ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma-political parties atshiyeneyo okusalayo simomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Trifile Mtunga weZANU-PF yena uthi ujabule kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu ye-ZANU-PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi umama besingelazibindi kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuzangena yini ebantwini ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe?
Kuvele into esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu umuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazini engilalo. Kodwa futhi okunye engunanzileyo esikhona khonapha, singamaphathi angu-5 kosamileyo khonapha abuye kuyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuka umkhulumisa vele akavumi okutshengisa ukuthi noma selikugqamta.
Abesifazana abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqakatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Ngimela Studio 7 kobulawayo igama lami ngeza Jesus Banda.
Imbongi elodumo u-Obethi Dube usephendukile elizweni evela kwele Germany lapho obekule mcimbi etshiyeneyo yokuzilibazisa. UDube wafaka isicelo emphakathini edinga ukuxhaswa ngemali yetikiti lendizamtshina. ngenhliziyo zenu ezimhlophe lina bakamthwakazi wenelisa kuyafika kwele jelimani. Kesizwe ebonga ngalokhu elamenzela khona.
Salibonani lonke mahlabe zulu mphakathi wakithi. Ngu-Obert Dube okhulumayo. Isimemo sami sokuya eJalimani sacina simisi ngenxa yokunye kwasokwenzakele ngapha eJalimani kwazophinda kwavuseleleka futhi. Awu bantu ngihambe kuhle, ngiyabonga uxhaso lwenu lemthandazo yenu. Ngisukile sibili ngahamba ngaze ngayafika, sengifikile bangamukele kuhle, ngamukele njengenkosi. Osekusele ukuthi kusasa siyaqalisa umsebenzi. Ngijabule kakhulu besithi wedding uMC okhuluma isikhiwa, ngoba kulo okhuluma isiArab lesiSwahili lesiFrench. So ingakho ngizayenza inkondlo ngiphinde ngibe la ngoMC. Ngiyalibonga lonke abantu bakithi, lingapheli kimi kuphela kodwa lixhase bonke nje abantu, kodwa hayi kwele Jalimani lokho ngifikileyo ngathi kumnandi. Ngiyakholisa ngisezandleni ezinhle kakhulu.
Okwamanje ke siphakhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekele Angola emkhosini wokugcotshwa kukamongameli João Lourenço owakhethwa okwesibili kukhetho lwangenyanga edluleyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uSimbarashe Sibanda oweBhinga uchaywe ngesitina ekhanda ngomunye wakhe adlala inguqu laye uPlana Munenge wafa. Ababili laba kubikwa baye etshwaleni ngemva kokudlala umdlalo wenguqu lapho abalwe khona kwaze kwaba lesehlakalo lesi. Okwamanje ke silaleleke amazwi enu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngithanda ukuthi ngimphawule lami kancane kulokho engikubonayo lengikuzwayo. Mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba abalahlekelwa izihlobo zabo ezingu-10 ombe 10 families angisakwazi ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu eMadebeleni kwakungani, kanti kwakungezepolitiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe, ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavotelwa. Kutho ukuthi leyo nduna akusinduna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ISUZU ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa yi-ISUZU. So i-ISUZU yayo le mpilo zabantu abayinamba bonke nabo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleli odla kahle, odle vungula amazinyo, odle xubha mayisizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye abesethi wena mawusuza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUZU wenipholani khonapho. Yabona ukuthi into le e-background izalunga nzima ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma bafelwa izihlobo zabo abafana lezinduna, ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ngeze ngabantwana ezingakwaziyo ngalanga khona lokho okukhulunywayo. Ezilonge yona ihola iphiwe i-ISUZU ihamba kuhle, ihamba ngegazi ngegazi labanye abantu, ibhadalela igazi labanye abantu abazobuhlungu abathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Salibonani lonto kwestudio 7. Okhulumayo umanyathi ngisekhezi. Kulo baba uthe istudio 7 sikhuluma ngezanu le-CCC kuphela. Hhayi akunjalo, istudio 7 asikhethi muntu. Ngitsho nawe ukhululekile ukuthi kufake umbiko ngebandla lakho lapha kokodibadiba zihlangene zonke, akukhetha mhlobo la. Bese ngisithi Mayelo Movement, hayi salibonani hlobo zami, salibonani Mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulo baba lo vele eBotswana lo, hayi uyasinikisa inhliziyo lubaba, siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumileyo umasisi lo.
Ninjani, ninjani balaleli beStudio 7 kanye labasakazi bonke? Ngiyalinyelela ngithi inhle into lesiphawulelayo wona malanga malanga amihla ngemihla ngithi qwekani senza njalo kuze kube phakade engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi ngabe singaregister siregister ngobuningi sivote sonke sivote sonke sivote ngobuningi wethu sihambe siregister ngoba impilo lesiphilayo ibuhlungu bakithi ibuhlungu badala kunzima okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe kuthangi kuthiwa ayabuya next week bazali into ebuhlungu kakhulu into ephilisa umuntu kuthiwa ayabuya next week and isibhorane sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethule ukunatha uthola kulo umdwendwe umdwendwe wabantu belindele amanzi bekhotshoza isibhorane esikhiweni hhayi badala sivotheni sikhiphe lento le khiphe lento esesihlukumeze kweminyaka asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela abantu uhulumende olosizi uhulumende olozwelo okhulumayo ngu-JM JM wasedokota
Mbu umsakazi linjani Studio 7 labalaleli okhulumayo ngothokozane Ncube eCape Town le mbuzo nje abe ngu-2 wokuqala kathi umqondisi ocucelela abantwana bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoshe South Africa yena wathi kangena indawo ngezimbabwe lapho ngathi sengiconfuse wayengathonga ukuthi abakamthwakazi esitha bezimbabwe secelela amashona lawo ukuthi ehlale e-South Africa kemafita bezimbabwe wathi izimbabwe le mthwakazi into ezimbili ezihlukeneli wayena siyacela bezimbabwe engaceli abakomthwakazi lokusobala nje ukuthi undoda lwento ayenzayo layo akayiqondi akayazi kuba na usecelela abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoshwe e-South Africa babamthwakazi-ke kasakhulumi ngabo yena sithi ungumthwakazi okwesibili line kilanda into nokusapota nala bantu belokhu ezulu lapho abe-CC labezanu linahlahle liyizanu liyi-CC khona eminye ihlobo liyayifuna ukukhuluma ngayo alifuni lina futhi lihamba nini kuyavota-ke lingiphenduli lihamba nendini ukuyavota ngoba singakhuluma soyethu amam odia lwabali ngisakhetha lahambisana labo-CC labozanu welwafuna kuthiwa ngogabule labo ngoba kuthiwa ngogabula mbethiwa ngogive gabule mbethiwa ngobani lo la ehlale womana wezanupf lo lo isiwomani nje le nto ogawule wakhona le isiwomani siwomani sokuqala lokugcina asisakhulumi ngaye le
njani lonke endaweni yalokhu ekukhona mina ngimphawule kancane lapha ngodawuleni konke alokuthi amaphemithi kulaba fetha wase-South Africa kumbe kusiyafika kujuna bengithi abahowethu bangakithabeli na ngoba ungawukhangela kahle kwiindaba zepolitics zamsizenzo zokuthi bayenzela ukuthi bancedeli yana yigemu nje epolitics abakwazile ukuthi ngingabuya ngo-December la kuzawela ukuphambanisa ama-election la so bale ukhulumisana bakhulumiseni ukudileya nini lijanga kuqale ukudlula ama-election ngini eselisusa-ke labona so into leyo lingayijabuleli kangako yinto nje ekuyileyo isenzela bona kwepolitics ngoba ama-political parties lawa anobudlelwane so bahlale phansi bavumelane isikhathi senes ukuthi ayidileyani lijala ukudlula ama-election na bazalikele icotha abantu khona ngakho sikukwazi labo selilanda ama-election isenzela abantu so linanzele kakhulu konke kengabo ya ba-estenjele ukuthi kube ndani amaphemithi la amaphemithi amazimbabwe e-South Africa estendeleni idedani yangkhona lisakudulayo kanti akhona i-strategy lesifamapolitical parties la izani le-anc bakubonile ukuthi abantu abalabo bebakhiphe ngakhesi ngo-December ama-election asoze ahambe ngaphezulu so bavumeleni ukuthi hhayi bedileyani mbijana lapho abantu ababengabuyi zabekisa ama-election sethu linanzele bafowethu lingakuhlabeli ngoba kulanzelele yento into lokhu yinto nje ethi ama-election so after that velekuyakwathi ngojuni ama-election azabisekile so kumele abantu linanzelele bengakuhlabeli ukuthi asisistem ba-estendele ukuthi kube njani siyakujuni kuyini abangakhulumiyo bakwenza ukuthi bethi sesisestendele siyakujuni ukuthi kube njani khonapho ngojuni
Studio 7 litshona njani basakazi sitshona njani basakazi bethu abahle ye ngumdlulo okhulumayo la ngizafisa nje ukuthi ke ngibuze mina kahlehle ukuthi kati into ebangwa yi-MRP le-CCC yini abalandeli be-MRP labalandeli be-CCC ngoba ngolwazi lwami ngibona ngathi izinto ey'hlukene iqatha abalibangisana alikho yinto engekhoyo abantu yibona abazazikhulumela ukulwa kwabantu akusiza futhi akusoze kusebenze i-CCC ibheke ephalamende imthwakazi ibheke ukunquma imthwakazi be aside izimisa leyodwa kathi manje kubangwani kubangisana kubangiswanana ini instead sokuthi abantu sibamba neni sibe into eyodwa wabopha umthwakazi yebigicha sonke singama triple CC imthwakazi wabopha i triple C member ye triple CC yebigicha sonke yonke into le kufanele siyibhekise kuzani impi yonke le sibhekane layo ifanele siyibhekise izanu PF ngoba iTRC ayikho eParliament ayikaze yaba seParliament kathi manje kubangiswana ini ngoba la yababotshwa amalungayo nawe emthakazi abotshwa sijiyisa itheceleni sibhekane sodwa hayi bakhithile okuyinto kwethu lokhu ngathi akuzukusisebenzela yini kathi izanu PF singani itshanisa abantu amakhanda njengani kuthiwa kumbe kanjani kathi kusatshwani ukuthi kuqondwe ngqo kukhulunywe ngezanu PF ukuthi lokhu ekwenzayo isirongo uzoza ukuthi hey iTRC kuwukuthi kuwukuthi hey imthakazi kuwukuthi kuwukuthi asiyekeni yonke leyo nto asibeni imbumba sifokaseni sifesaneni lesitha ngqo sisibheke emehlweni sihlukane ukuthi silwe sizodwa ngoko wabona amasotsha esilwa ehode siyempini empini ejikelwe hode no so sinqoba kanjani isitha masiyithi futhi sijika silwa futhi sisona hayi man bakhitha sekhi senzeni into eyaphambili kwelinye ilanga kube into komunye unyaka asike senzeni into eyaphambili into elesibhono into elesisombululo akukho mthwakazi orongo lapha akukho triple C orongo yonke into le iyizanu PF kufanele kuliwe le zanu PF yonke impi yonke le imeli ibhekiswe kuzanu PF hayi kuma opposition parties ngoba yonke nabheka afesane nento eyodwa manje
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkulungwane zabantu ziye zayavalelisa isidumbu sikamufi obeyindlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II phambilini kwakungcwatshwa kwakhe ngomvulo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Difa waJapi Bango Dube, ukuze sizwe okwenzakalayo.
Angula okuthengiselayo kakhulu ngaphandle nje kwakhona ngale kuwo Buckingham Palace ilapho kugcwele khona abantu abaningi kodwa ke nxa ungabe uhamba nje phandle lapha nxa ukuthi ungazange wabona mhlawumbe kubomabona kude ayikho enye into etshintshileyo ngaphandle lapho engazi mhlawumbe engakusimbolize mhlawumbe ukuthi ubone ukuthi kukhona into engake evelileyo abantu basaqhubeka ngokuhamba emsebenzini ngaphandle kwelanga langomvulo lapho okusekubekwe khona ukuthi kuzabe ilanga ukuzabe likhefu okwenzela ukuthi kuqhutshwe imisebenzi yakhe ukuthi ahamba ebekwa.
Ungathini ngendlela equtshwa yonke into amasiko akhona okuyabekwa lokunye okunjalo? Ungasitshela ukuthi kuyini wena okubona?
Kuningi esikufundileyo njengoba obukhosi lobo kuyibukhosi obukhulu mhlawumbe singatsho sithi obuye bayibukhosi obuye baphatha cishe amazwe amaningi omhlaba engasike ukuthi ibukhosi obuphethe ilizwe laseNgilandi kuphela. Kodwa ke esikufundileyo kulo msebenzi ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi ukusuka kukaQueen esuka esaphila esuka eBuckingham Palace ehamba esiya eBalmoral Castle kutshengisela sobala ukuthi izinto zakhe wayesezihlelile iloba nje noma kukuthi asonto ebekade beziveza kakhulu kumedia ngoba uQueen yena bengumuntu obengathandi kakhulu ukuveza zonke izinto kumedia kodwa ke bekusobala ukuthi izinto eziningi zonke sebazihlela bazibhala phansi wabatshela nje abantwana bakhe wabanika imilayo yonke lokuthi izinto zikhambe njani lokuthi zikhanjiswe njani ngoba into yabo ngendlela abayenza ngakhona kutshengisela sobala ukuthi ihlelekile njalo bayenza into abayaziyo abangayiphumputhiyo abayazi ukuthi ufanele kusuke lapha kuyo lapha kuleli banga kusuke lapha kuyo lapha okutshengisela sobala ukuthi into leyi into abahlala phansi baqonda bayizwisisa kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane osigqibeleke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abadinga umsebenzi bobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani ehlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivulwe okusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga kayivulwanga kungamanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande ngisithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.